indwendwe zezimota ziya zisanda emagarajini wonke kobulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kule viki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo kobulawayo imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku-50 cents isiya kudola. Othayela imichova umnumzana Sipho Masina uthi ipetro ayikho, njalo kuliviki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, okungangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into eyenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagaraji ingekho, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke. And then abamagaraji ngasibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo enale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa i-eco cash, baphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela i-forex e-reserve bank. So yinto eyenzakalayo, so asikwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi i-fuel ayikho, okukhona kathesi i-diesel, i-petrol ayikho.
Umnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje mahlayana ngenxa yokuthi intengo yephetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova, njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova angeke iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yena kayikho emagarajini. Kathesi qale last week i-diesel yeke yashota last week, but this week i-petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikho nje kuthole khona ifuel. Hayi, thina be-diesel asifumanga kulayina, but abayi-petrol babalayinayo.
Umnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kaMgabe ubengcono.
Hayi, indaba yefuel yazi sithwalise nzima. Kathi sifake izimota uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel, utshayise ufike endlini ngo-8, sesixabane nabo nkosikazi bethu ngendaba ze-fuel zonezi. Asazi ukuthi i-government iplanani, sokungani i-government leyani ibikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona, angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu be-government. Asisakwazi kumbe i-government kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa sibone ngani i-government. Ngokubona kwami bone ngani i-government. Asisakwazi kumbe amagaraji ngawabo bebesenzela ukukhweza, bethreatena abantu ukuthi bakhweza iponti. Ngabefuna ukuthi ikhipha abantu balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti, ifuel isiyacatsha, isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehleni abantu okungemuva-ke.
Umnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatha ngokusilela kwamafutha.
Mina ngokubona kwami i-shortage ye-fuel izakwenza ukuthi abarani izimota bathenge i-fuel eningi bayihode. Then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo, bazadinga ukuthi bakhweze intengo besithi ifuel iyashota, sebe transporta nzima amagutsi abo abathengisayo. Kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni, wabe sithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho. Kuthi abantu kazani laba abantu abathengi sebeyaba lobunzima because babe ngasenelisi ukuthenga izinto lezi ngoba ziyabe sezidula, nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengazi bezitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo, okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awe-bond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe, njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.